Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 21 ngolwezi 2016 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uthi nxa abebandla lakhe bengasamfoni kumele bamtshele ukuze esuke embusweni, kodwa ingcwadi zithi azikukholwa lokhu.
Isifundo eZimbabwe jikelele ukuthi kuhle ukuthi umuntu aphathe okwesikhathi. Ungabona nje ususenelisa ukutshela uyihlo omkhulu ukuthi khulu kayisimi engiphakamisa umsila nguwe, kuyabe kusitsho ukuthi ukhulu akaselaso isithunzi lapho ekhaya okuba ngukhulu.
Kambe ukudonselana kwenhlanganiso ezizimeleyo zibanga imali kungaba yikho okwenza zehluleke ukutshengisela na?
Asukume ebantwini esingamangaliyo ngoba bona bezibe beyazakala ngobusela.
Izakhamizi zesigaba semaNdebeleni zithi zithole nzima ngokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa umongameli Robert Mugabe esithi uzimisele ukuchiya intambo zombuso alubana amalunga ebandla lakhe leZANU PF ethe amtshela ukuthi kasamfuni, ingcwethi kwezombusazwe zithi azikukholwa lokhu. Ekhuluma ngempela viki laba bengabalweli bempi yenkululeko eHarare, uMugabe usole kakhulu amaxuku amabili abangayisikhundla sakhe, athi LG40 lele team Lacoste esithi amalunga amaxuku la aseze emfisela lokufa ngoba efuna isikhundla sakhe. Amalunga eqembu leG40 agoqela umkakhe kaMugabe unkosikazi Grace, umsekeli kaMugabe umnumzana Phelekezela Mphoko, umnumzana Jonathan Moyo kanye labanye. Iqembu le-team Lacoste lona lisekela umnumzana Emerson Mnangagwa ongomunye wabasekeli bakaMugabe. Ukuhlaziya amazwi kaMugabe sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Sokumethusa kathesi nxa sokuthutsha amanye amabala angasiyo lawo amkhuthazayo, amdlondlobalisayo, amgcoba emninda ngamafutha. Sekunanzelela ukuthi mhlawumbe sefike lapho ukuthini sezakhutshwa aphume engcolile. Sebambelela nje ngomuntu osethathwa ngumfula, usebamba nje lakho konke okunguthanyanyana okudlulayo ukuthi mhlawumbe azisize angagaluli. Kodwa wonke umuntu okhangeleyo obonayo okwenzakalayo uyakunanzelela ukuthi akusensuku zatshwala umongameli uMugabe bengamtshelanga. Ngamanye amazwi aqatha ayedlula wona la asebemtshelile abebandla lakhe, hathi abamanye amabandla, ukuthi isikhathi sesifikile sokuthi akhumule ijogwe mhlawumbe agqokise ijogwe izipeyi lezitrobho enkabini ezingani zisesentsha ukuthi zikhuphule zikhulule iZimbabwe engxakini leyo esizithola sikuyo namhlanje.
Uthi injalo uMugabe bakhona kubandla lakhe abathi kanti okungumdala lokhu kuza kufanini singene thina embusweni. Khonoko kodwa aso mlayezo asombiko oyaneleyo yini amele uMugabe awubone ukuthi hayi ngempela kangisafunakali lapha embusweni?
Kusitshengisa ukuthi seqala futhi ukwenza khona ukuyana okokwethusela okokususela abantu amanqe ukwenzela ukuthi kungabi khona ozabe lokho ephakamisa ikhanda ekhuluma ngendaba zokutshintshwana kombuso kumbe bokukhokheli phakathi kweZANU PF ozavela khulume kathesi kuyathiwa ntshambona uye ofisela ukuthi umongameli ngabe ufa isikhathi sakhe singakeneli. Kodwa nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abatsho njalo, pho kati wapi amanye amazwi afuna ukuthi aze akhulunywe yilabo abaphila naye akade behlabela ingoma zokumkhukhumeza izolo sebesithi sephelile njengesepa yokugeza? Ungabe kati ufuna ukutshelwa ngubani omunye ngaphandle komuntu ophila naye ukuthi isikhathi sakho sokwenza okuhle sesidliwe ngumangoye? Kusitshela ukuthi yena eqinisweni kamanga eqinisweni kazimiselanga ukuthi ame eqinisweni, ume yena ekuthini uzaze kufike esikhathini sokuthi umhlaba uyabhubha, yena elokhe enguye ophethe intambo zeZimbabwe ophetheyo kuzani PF. Kodwa ntungamili kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi umgabe kazenzana wenziwa ngabantu bezani PF, wenziwa ngabantu abathatha umuntu bamenza uThixo namhlanje sokubahlupha. Ngithemba ukuthi isifundo eZimbabwe jikelele ukuthi kuhle ukuthi umuntu aphathe okwesikhathi, yenze okuhle akwenzayo, enze amaphutha awenzayo, kodwa kufike isikhathi sokuthi kuyatshintshwana kungene omunye. Ungabona ntungamili ususenelisa ukutshela uyihlo omkhulu ukuthi khulu kayisini engiphakamisa umsila nguwe, kuyabe sokusitsho ukuthi ukhulu akaselaso isithunzi lapho ekhaya okuba ngukhulu.
Simbonile uMgabe ezihudula engenelisi ukuhamba kuhle kwele Morocco ngempela viki okusobala ukuthi hayi ngumuntu oseluphele ngempela njalo okhanya engaphilanga kuhle emzimbeni. Kodwa sesibonile ama-provinces ezanu-PF seqalisele ukuphumela egcekeni athi afuna uMgabe ancintise ukhetho lukamongameli ngo-2018. Uthini ngalokho?
Yilo udubo olukhona enkomo ukuthi eqinisweni baningi kuzanu-PF, sikhuluma labo nsuku zonke abakuchoyo ukuthi hayi uPresident uMgabe ngabe seke ame eceleni sifake umuntu ongakhokhela osesemutsha. Bayehluleka ukuthi leyo nto bayikhulume obala. AbeZANU-PF bangamagwala phakathi kweZANU-PF, balezibindi ngaphandle.
Umnumzana Nhlanhla Bahlangene Dube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ukutshengisela obekukhangelele ukwenziwa ngeviki edluleyo zinhlanganiso ezitshiyeneyo zabasakhulayo ngolesine akusaphumelelanga. Enye inkokheli yabontanga laba egoqela umnumzana Patterson Tsamara, umfowabo kaItayi Tsamara yena owathunjwayo, yathunjwa yatshaywa kabuhlungu. Lanxa izizathu zokungaphumeleli kokutshengisela lokhu zingakacaci, sokulembiko ethi kungaba kwakubangwa imali engafika kunkulungwane ezingamakhulu i-$100,000. Kodwa umnumzana Gift Siziba owenhlanganiso yetajamuka sesijikile ulandule limbiko kungxoxo ayenze lo Chris Gande we-Studio 7.
Yokuqala nje thandukunga uZulu ngokuba lathi esikhathini zonke emasithengisela. Kodwa nje thandukubana kuyavakala umhlaba omphithikelele. Kubana-ke akula mali eyanikwa-ke ababethengisela ngomhlaba uthengisela njengokubhalwa emaphepheni okuthiwa kule 100,000 iyaphiwa abantu abazithengisela nalaba-ke abakuma-movement ahlukeniwe ngoba uJulu ngomlomo omkhulu wabo uJulius Mawaribe nguye-ke ozama ukuthi kube nokwehlukana-ke kulaba abathengiselayo ikakhulu masiyisukela-ke uhlangothi lwama-movement-ke abantu beZimbabwe. Lokhu kungamanzi aluhlaza asukuma ebantwini esingamangaliyo ngoba bona bezike beyazakala ngobusela kuqala-ke ngomnyaka wuthokuze kufike unyaka ka-2013.
Kodwa sikhona yini isikhathi eliyalithole imali evela emazweni aphethe?
Uma kulwabantu abaletha imali evela aphethe kulaba lithengisela bavunyelwe ukuba nababuye ke kuZulu bakhuluma ukuba naye organization enje yanika ke abathengisela ngaphandle kwemali ezingena ke kunhlanganiso ezinye ngazinye zivela kumazimbabweni angaphandle kwelizwe ayiwo esingathi mina ancedisa ukulwisa ubusela ukulwisa ukuhlukunyezwa kwabantu basezimbabwe ngaphandle kwalokhu mina ngingachallenja any organization engathi yona yaletha imali engangayina le kubana iye kuZulu kube into eyazakalayo ngoba kungabe kulena le imali angiboni ukuthi abantu abanjengabodelas mfarile ngabe ngalesi sikhathi kukhulunywa ngabo ngabe kule mali enjalo ngoba bayezabe ngasoze bekhulume ngoba kuyibo abajayele izinto zokuphiza imali ezinjengazonezo akula mali eyaziwayo izihlanganiso noma ngama-embasi kulaba abathengisela.
Kodwa khona ukubambana libambene yini njengenhlanganiso ezizimeleyo lile njongo efana?
Thina sibambene ngakho nxa ungakhangela ke kule lapho esikhulume khona njengenhlanganiso ezitshiyeneyo ezimela uZulu sitshengisa ukubambana kwethu ngakho besikwazi ukubana ke kulabantu abazafuna ukubona ke thina sehlukane ngenxa yokuthi befuna ke i-citizens movement ihlangane ke labo ke laba abalwela ke ukukhipha ke umongameli Robert Mugabe abanjengojoji Mujuru ababahlala khona isikhathi eside bengahlile ukumkhipha besidla izimali zikaZulu namhlanje sebefuna ukuginya ke inhlanganiso emela uZulu manje thina sithe cha njengenhlanganiso ezehlukene ezimela uZulu sithi thina sizahlala sibambene ngoba okuhlanganisayo yindlala ukusela ukufa kwelizwe ukuncindezelo uyakwazi ukuba nabanye bethu ke baphosa babulawa ke izigebenga ebandlela ubusayo.
Umnumzana Gift Siziba ngowenhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande weStudio 7. Indlala lokusilela kwamanzi ludubo olukhulu olubhekane lezizalwane ezemambale emathebeleleni South, kodwa ukungabi lezithupha lama-birth certificates luhlupho olwedlula olwendlala lolwamanzi lolu. Ngalesi sizathu iningi labantu abalelungelo lokuvota lilakho ukungangeni kuhlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa impawu zeminwe kumbe inhlamvu zamehlo olwe-biometric voter registration. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo esemambale.
Zikhuluma ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu ku-Ward 9 emavinkilini emambale ngomgqibelo, izakhamizi zesiqinti leso zibikele umsakazo we-Studio 7 ukuba indlala lokusilela kwamanzi ziyakubona, kodwa ukungabi lezithupha kanye lama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba akula abenelisa ukukwenza empilweni yabo. Abantwana labadala kuyafana, abanye baze bayende kumbe bathathe bengela zithupha okuphinda kudale ubunzima kulabo abasanda kuzalwa. Umphathintambo obona ngezabatsha owa Youth Indigenization and Economic Empowerment, umnumzana Patrick Juwao, ubike ukuba kuqakathekile ukuba abantu babe lengwalo zokuzalwa, njalo uhulumende kumele akwenze kube mqoka kunhlelo zakhe ukuba atholise abantu ingwalo lezo. Uthi uhulumende uzaphuma le mizamo ezakwenza kube lula kumuntu wonke elizweni ukuba athole ingwalo zokuzalwa, isithupha kunye le-passport. Unkosikazi Gladys Dube, omunye wezakhamizi lezi, ubike ukuba ngempela abantwana bemambale babhekane lodubo lokuswela incwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhedi. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda. So udubo lwabo babefanele be emasportsini. Inkinga kuko kubonakala ukubana abala mabhedi. Yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo nxa kuthi umzali wakho useshonile ukubana ibhethi uyithole kube nzima.
Umnumzana Wilfred Ngwenya okhethwe ukumela izaphu kuward 9 emambale uvumelane lonkosikazi Dube ethi ngempela abantu abaningi abalazithupha lencwadi zokuzalwa kusukela kunsane kusiya ebadaleni ethi usezazama ukuba kube lohlelo oluzabona ukuba abantu bayathola lezo ncwadi ngoba uzaswela labantu abangamvotela ngoba iningi ayilazithupha.
Bengelawo nje kungenxa yokuthi abantwana kabala abazali. Abazali abanye abantu babhubha ngesikhathi segugurawundi. So bathi ma bebulewa ngesikhathi segugurawundi abantwana besala bekhula bengela abazali. So kunzima ukuthi abantwana bathole ama-birth certificate.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Patience Ngwenya yena uchaze ukuba yena incwadi yokuzalwa ulayo angelakho isithupha alaso sabuya singadindwanga isithombe sakhe ngakho kakatholi imali yokuthi abuyele ePlumtree ayelunyisisa.
Ibhethini layo isithupha angilaso sabuya singelakhanda bathi ngiye ePlumtree uzethole esinye manje anginamali yokugada.
Unkosikazi Lista Ndlovu owematshamhlophe emambale uthi kunzima ukuba lesithupha kumbe ibirth certificate ngoba abanamali.
Uyithatha i-birth record ya-expire after 6 months. So ma ususiyayilanda futhi uyinkalakatha yemali uthole kusana ukuthi awulayo leyo mali yakhona yokuthi uphinde futhi uyayilanda i-birth record ukuze uyethathisa umntwana i-birth lezithupha.
Unkosikazi Selusiwe Sibanda oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu ubike ukuba yena kalasithupha le-birth certificate ngoba lonina ulohlupho olufanayo.
Ayinakubheda mama wayengalasithupha so uthe ngalasithupha uthe sesiyathatha isithupha ubaba wahamba wahamba so vele.
Unkosikazi Sehliselo Moyo uthi kunzima ukuba athathise abantwa bakhe abayisificamine mibili ama-birth certificate ngoba kala mali njalo lo mkakhe sewadliwa zindunduma eGoli.
Abantu abangabalazithupha inkinga yokuswela izithupha ngaqala ngathatha i-birth certificate. I-birth certificate yami yalahleka ngithe sengithotha isithupha ubaba wahamba kokuphela eGoli.
Uchalimani webandla lezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda ubike ukuba empilweni yenengi elingela zithupha lencwadi zokuzalwa kuba nzima ukuvota kumbe ukwenza lutho kanye lokungena kunhlelo ezehlukeneyo ezweni. USibanda uchaze ukuba udubo olubhekane labantu abaningi eZimbabwe yikuthi amahofisi awezithupha lencwadi zokuzalwa akude labantu. Ngimele iStudio 7 ngisemambale ngingunompumelelo Moyo.
Live Talk namhla sixoxa ngomongameli Robert Mugabe nawo seleminyaka yokuzalwa engamachiyomi ayisishiya galolunye lambili 92 kodwa othi uzamela ibandla lakhe leZANU-PF kukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Ele Russia le dlule elemelika ukulima ingqoloyi okwakuqala njalo leli lizwe likhangelelwe ukulima ingqoloyi enengi njalo esikhathini esizayo. Inani labantu asebefile kungozi yokutshelela kwesitimela enjanjini kwele India seliqinisela fika phose kukhulu lengxenye. Umsakazo we Studio 7 liuzwa usakaza uphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Kula wasanguma umtana muya kula kula sanguma kaanguye yeni angilale.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lezempila kahle siphatha udaba lwendlala lokuthi abaphila lezifo ezichiyeneyo baphila njani ngalesi sikhathi. Umbiko wethu lwenhlanganiso ye-World Food Program uthi ingane eziningi ezingaphansi kweminyaka emihlanu yizo ezihlaselwe kakhulu yindlala. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela umnumzana Athande Kozinti Mkandla, ingcweti kwezamasiko lenhlalakahle kaZulu.
Ye ukuthi emaphandleni wodwa kumbe kodwa ayisiloqiniso indlala ibhahe ilizwe lonke emaphandleni, emadolobheni, ezinkomponi, kulaba abahlaliswa kutsha, ingabe kungaphi indlala iyanuka kuleli lizwe.
Awungitshele ngamafishane lezifo ezibangelwa indlala.
Ah, indlala ibangela izifo eziningi. Okokuqala, abantwana nxa besakhula, ikakhulu ukuthi nxa bengaphansi kweminyaka emihlanu, bangaswela ukudla, uyabona bengathi bayakhukhumala izisu. Ucabanga ukuthi basuthi kade hayi ngumkhuhlane obangelwa indlala. Indlala ibangela ukuthi umzimba womuntu ube buthakathaka, ungabi lakho ukumelana lezifo ifundi lezi ezivukayo esingathi ngama-opportunistic infections. Indlala ibangela lo mkhuhlane wokungahlaliseki kahle kwabantu. Abantu baze bangenelwe imicabango lemikhumbulo abangayidalelwanga ukuthi bangaba layo. Indlala ibangela ukuthi ilizwe lonke libe lobuyanga ngobani abasebenzayo nxa bengadlanga kulanto eyenzakalayo. Abantwana ezikolweni ngasozibaye bafunda njani belambile. Kube ngumkhuhlane obuyisela ilizwe kumbe isizwe sonke emuva. Miningi sibili imikhuhlane emiyo, uyabona abantu bexathuka ngitsho lesikhumba lesi ngenxa yokuthi ngakulanto abayidlayo. Abanye ufice lenwele seziphephuka, ziqothuka ngenxa yendlala. Indlala ivele ibangela ukuthi umuntu agcine esifa. Lanxa isikhathi sakhe mhlawumbe besingakafiki, kodwa indlala ibangela imikhuhlane ethatha le mphefumulo yabantu.
Uhulumende waseZimbabwe ungayenzani ukuze bathole imali yokuthengela abantu ukudla?
Ah, okokuqala kungathi uhulumende obana kule bizo labantu abazithi banguhulumende. Lo hulumende uvele emehlweni kaZulu omningi kakho. Ngoba uhulumende kumele ukuthi ngabe uyakwazi ukuthi kulungiselelwa elakusasa. Kathesi isikhathi sezulu, yebo izulu lingaphuza ukubuya kodwa liyana. Kakwazi ukuthi akhongozele amanzi lana ukuthi abantu bathole indlela zokuthi bayilima bathelezele ngamanzi aphuma emadamu. Uhulumende lo wedlula izalukazi zasendulo ezazikwazi ukuthi nxa kulesikhathi sendlala esibuyayo zithathe amabele ziwagqibela emqubeni kuthiwe ngumnqanja. Lanxa ayengathi ayemunywana kodwa ayegcina imiphefumulo yabantu. Lo hulumende kunzima-ke ukuthi enze ulutho ngoba vele ungathi kakwazi lokuthi abantu bayalamba. Into ayaziyo nje yikuthi yena abe khukhumala echela. Angiboni ukuthi mina kuloluntu angalwenza ngoba nanku phela usexabana laye wonke umuntu lalabo abangasinika uncedo. Bazasinceda njani behlanjazwa emini ekuseni lantambama lebusuku? Uhulumende lo kumele aginye ilitshe azehlise avume amaphutha akhe ukwenzela ukuthi sithole ukuncedakala kulabo abangasinceda umhlaba wonke jikelele.
Laba abalezifiso ezibangelwa yindlala bangalapheka kanjani?
Ah, isifo sendlala ikudla phela umuntu angaze anathe amaphilisi kuma nathi umuntu kwesinye isikhathi xa evele engadlala lawo maphilisi kasebenza amqeda amandla kakhulu umkhuhlane wendlala welatshwa ikudla yikho ubone nxa umuntu engathi kagcinanga lapha esintwini sakithi uyaphiwa ilambazi ngobana kuthenje ukuthi ilambazi lilawo umsoco wokuqinisa umuntu o akula philisi akula muthi akula sihlahla ongazigebha ukuthi welapha indlala indlala yelatshwa yikudla kuphela
umnumzana Thandeko Zintimkandla incwethi kwezamasiko lenhlalakahle kaZulu obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseGwanda. Kwezemidlalo lamhlanje kambe iliphi iqembu lenguqu elizaphakamisa inkezo yeCastle Premier Soccer League lonyaka? Lo ngumbuzo ozacaca ngosuku lokugcina lwemidlalo yalinkezo ngemva kokuba imidlalo yangempela viki ichiye iqembu leCapes United lele FC Platinum elamathuba alingeneyo okuthatha linkezo. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Premier Soccer League izafika komlindo uyacina ngempela viki elandelayo lapho kuzavela khona obala oba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco njengoba amaqembu amabili ahlezi phezu kwengalane yemiklomelo athi ele Capes United kanye lele FC Platinum esehlukaniswa yimiklomelo emibili kusele umdlalo owodwa ukuba isizini yalonyaka ifike emaphethelweni. Iqembu leCapes United lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamachuma esithupha kuthi ele FC Platinum lihlezi endaweni yesibili lemiklomelo ngamachuma amahlanu lathoba munembili. Abafana bemakepekepe bachaya bengezi Platinum nge-1 kanyangesonto kwathi ngosuku olufanayo iqembu leFC Platinum libhaxabulele Highlanders nge-3 kanya. Ngaphansi kwengalane amaqembu athi elecholojole leMtare City yaqhubekela phambili elwisa ukuqeda esendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane ukuze engagunyulwa kusigaba saphezulu loba nje inhlanganiso yePremier Soccer League sigqume ukuba isoze igumule amaqembu lonyaka ngenxa yengxabangxoza edalwe inhlanganiso yezifa ensukwini ezedluleyo. Imidlalo lonyaka iqale kusazakala ukuba lonyaka kuyagunyulwa amaqembu amabili ekupheleni kwesizini kodwa inhlanganiso yezifa ensukwini ezedluleyo iqume ukuba kuzagunyulwa amaqembu amane. Ukungezwani phakathi kwenhlanganiso lezi sekudale ukuba kumiswe inkokheli ezigoqela uNdumiso Gumede lo Peter Dube abe Highlanders kanye lo Twine Phiri lo Louis Uriri abe qembu leCapes United ekuphathekeni kwezomdlalo wenguqu. Njalo inhlanganiso yePSL ithi izakusalela udaba kumthethwandaba othwenisisa ezemidlalo oweCourt of Sports Arbitration. Ngaphansi emsileni wengalane kuleqembu leBotha Strikers phezu kweBotha Strikers kuleqembu leMutare City Rovers lona elihlezi ngaphansi kwelecholojo zombili icholojo leMutare City Rovers lemiklomelwe ngamachuma amabili lesithupha njalo umqeqeqi weqembu lecholojo uLizwe Sweswe uthi ulethemba lokuba iqembu lakhe lizaqeda liphezu kweleMutare City Rovers.
Sometimes abafana laba you know they raise the game yabo especially nxa bedlala ama teams njengalandla and igame lana ngaba ichampionship decider. Thinking now they know that they should play for their life last game. If they can just have a different championship and one they should play for their life. He came as a same life.
Iqembu lecholojo lizadlala leyo igijimisa isicoco eleFC Platinum emdlalweni walo wokugcina ngomgqibelo njalo imidlalo yesuku lokugcina kusigaba seCastle Premier Soccer League izadlalwa kusukela ngolwesihlanu lapho kule midlalo emibili kuthi eminye yonke izadlalwa ngomgqibelo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umdlalo obuphakathi kweqembu leZimbabwe leSri Lanka obusenkundleni eQueen's Sports Club namhla awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba kune izulu elikhulu edolobheni lakoBulawayo okudale ukuba umdlalo umiswe sekudlalwe ama-overs edlula ichumi lantathu. Omabili lawa maqembu aphiwe imiklomelo emibili okutsho ukuba iqembu leZimbabwe selile miklomelo emine njengoba lithole eminye njalo imiklomelo emibili ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa leWest Indies ngomgqibelo. Iqembu leWest Indies leSri Lanka le mikhlomelo isikhombisa ngalinye. Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho iqembu leSri Lanka lizadibana khona lele West Indies kuthi ngolwesihlanu iqembu leZimbabwe lizadlala lele West Indies. Umdlalo wokudinga intshantshu phakathi kwamazwe lawo mathathu uza kuba khona ngesonto njalo uzadlalwa ngamaqembu amabili azabe lemiklomelo eminingi ngemva komdlalo wangolwesihlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanelokwa lamhlanje mthwakazo livalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.